ngikhuluma nje kathesi ukhona umntwana osechonile. I'm on the ground ngalolu daba kusukusela luqalisa. Kwabuya amanzi some almost 4 weeks back, amanzi la abuye ebusuku, abantu bakha, abanathayo banatha, abanye bathi bona abazange banathe. Ngilomntana omne wethu othi anti angizange nginathe, mina ngapheka itiye ngamanzi ayisefikile nganatha. Isisu sahle saqalisa ebusuku kusiya kusa kwase kungabantwana. Kusukusela khonapho akuzange kube le nto enhle. Abantu abaningi bahle baqalisa isihudo, abanye behlanza bulawa izisu ngapha isihudo. Abanemali zabo ke baphuthuma baya esibhedlela, abangela mali bahlala ezindlini. Abenza i-SSS, i-sugar salt solution liyana, bayenza abantu bakontinue abenatha.
Selikhulumile yini le nkokheli yekhansili labanye njalo abaphatheke ngalolu daba ukuthi lidinge amacebo okuthi amanzi la ahlanzeke?
Ngagijima ngaya e-local clinic ngakhuluma lo sister. Sister, uzwile yini ukuthi emzini wakho lapha sokule outbreak yesihudo lokuhlanza? Usister wathi kahle ngikhangele. Uthe esekhangele wathi yena uqinisile. Sokufike abantu abangu-5 kusekuseni nje lokho. Unumber 5 wakhona lathi bese sinanzelela ukuthi ikakhulu ama-numbers yabo aseduzane. Njalo nxa sokufika khonapho kubo number 5, hayi thina lathi siyabe sesithi indlebe. Yikho ke unumber 5 sesimphile imbondlela yokubana hambe ayefaka lesi sihudo babuyela sokusasa. Ngathi hayi kulungile ke sister, kahle ngingene phakathi komuzi. Ngisuka lapho ngafonela umeya, ngafonela u-assistant director of health, ngafonela umama uNesi Sampofu u-PR o-BCC. Ngabatshela bonke ukuthi hayi lapho kukhanya sikuwonakala phakathi komuzi la, abantu bayagula lapha. Basebesithi hayi ke sizathumela i-team ezabuya e-health izekhangela khonangapha. Mina quickly ke ngangena phakathi komuzi, ngangena izindlu ezithize. Ngathola indlu elabantu abangu-8, only one owayengaguli. I-7 iyonke bebulawa izisu. Ngapha bahlanza abahlanzayo, abahudayo bahuda, izisu ziyabatshila. Isisu sakhona nxa besikhuluma laba abasikhulumayo bathi bona umhelo ungcono